uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala indaba yeholo yes uvumile laye uminister we information and publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama thermometers thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo lanamuhla sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ezifana lama hand sanitizers lama face mask yikho kade sivele sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana bekunke bengakatestwa nxa impahla zonke zona lezi zingakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi kathesi abantwana bona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama-thermometers lo kade belokhe behlangana enxa sebethelelane umkhuhlane we-COVID-19 so uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama-advices avela kuma-unions ingozi esibili sicreatwe nguhulumende
Umphathi Ntambo uthi izikolo ezingela manzi zivinjiwe ukuthi zivulwe singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapha
ikakhulu zisemakhaya lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo labo Harare amanzi ayahlupha kathesi singakhangela i-section 56 ye-constitution elizweni leZimbabwe ikhuluma le equality and non-discrimination ikudiscriminata abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelanga babenefite i-education yet abantwana bona laba bayabhala ama-same examination kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-section 75 ye-constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about right to education uhulumende kumele avale izikolo zonke then angalungisa ama-challenges wonke wona lawa then isikolo sezivulwa
uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imihloliso
yes uhulumende lokhu ezithulele asikatholi i-formal communication so ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi azi abaholise imali enileyo ngedola lemelika lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations yes siyabazwela sibili abantwana bona laba kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa omunye umntwana yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhadalela i-school fees yena engadlanga yena ecabanga back ukuthi ulezikwelete about 3-4 months ukuthi akakwani bhadale ama-rentals ewazi ukuthi angakhwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela engagezanga engagqokanga kuhle so ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imisebenzi until uhulumende aze abaholise imali enileyo